Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNhlolanja 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba babuyele emsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini.
Kodwa enye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini.
Abatsha abajika bangazithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yemigodi igumula emsebenzini abantu besilobela.
Izizalwane lapha ekhaya abasuka emakhaya besiyasebenza ejena manje bamisi umsebenzi abafana bangafika 100.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lababalisi abajika babuyeli emsebenzini. Kube labanye abafisa ukuqala umsebenzi kusasa. Kulandela ukumiswa okwesikhatshana kwabanye babo nguhulumende. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bathi ababalisi bonke kumele babuyele emsebenzini. Kuthi njalo abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe bacha phansi ngenduku besithi bafuna iholo labo lihlawulwe nguhulumende ngamadola emelika edlula amakhulu amahlanu $540 umuntu munye ngamunye. Uhulumende usanda kukhuphula iholo lababalisi ngokuyisilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini 20%. USipho Mfundo Sifiso Ndlovu okukhela iZimta ukhuthaza bonke abakunhlanganiso yakhe ukuthi babuyele emsebenzini.
Ubukhokheli benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association bebuhlangene ngomgqibelo mhla zilitshumi lambili insuku uNhlolanja. Injongo yalo mhlangano bekuyikuhluza lo ukucungubula okuphume kunkundla yengxoxo-nkulumo ku-NJMC. Yona ke inkundla ebihleli ikhangele ngeholo lezisebenzi zikahulumende kanye nababalisi. Ngemva kokucungula lokhu, inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ibone kufanele ukuthi ikhuthaze ubabalisi ukuthi buqale ukuya emsebenzini. Kukhangelele kakhulu labo abakhelane lezikolo zabo, abahlala khona ezikolo njalo, labangenelisa ukuthi basukume ngokuphangisa ukuze bancedise abafundi baqale ukufunda.
Kodwa umnumzana Love Joyce Banda okuhlangothi lwabatsha kuhlanganiso ye-PTUZ uthi kababuyeli emsebenzini.
Okwakhathesi ababalisi basesezindlini abakabuyeli emsebenzini benzile izikhalazo zabo kuhulumende besitsho ukubana iholo abaliholayo kalenele. Hulumende uphendulile ngokutshengisa lokho yena akukwanisayo. Ababalisi abaningi bayakhonona bathi lokho akwenelanga.
Uhulumende umise ababalisi imisebenzi okwesikhatshana esithi bakhalala umsebenzi ongekho emthethweni. Izikolo kazivulwanga ngemfanelo ngenxa yababalisi abakhalela umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nesiphathamandla sikahulumende esibona ngezemfundo unkosikazi Evelyn Ndlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abatsha abaningi esigabeni seMbembezi eMathebeleland bathi kabenelisi ukubhalisela ukuvota ngoba kabalazithupha. Kulabanye njalo abathi akuncedi ludo ukuvota eZimbabwe. Uyeza Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umsakazo weStudio 7 uvakathele lesi siqinti ekhuluma nabantu ngohlelo lweZimbabwe Electoral Commission ZEC olokubhaliswa kwabantu ukuvota. Abatsha abaningi abalazithupha ngakho benelisi ukubhalisa. Unkosazana Jillian Ngwenya uleminyaka elitshumi lasitshiyagalombili 18 years wehlulekile ukubhalisa ukuvota.
Isithupho sikababa yiso singenza ngingakayi ngesilokuthatha ibhethi. wathi ngihambe ngayithatha isidingo ibe yisithupha somzali wami.
Umnumzana Tawura Nyandoro uzame ukuthathela umzulu wakhe i-birth certificate ukuthi ayithatha isithupha babexotshile.
Abantu sebekhathele kuza kulalo dovelo oluthintshayo. Noma bengavota abanye sebeziba faka ngini isikhali phansi ukuthi noma ungavota akulathintshwa kula ngoqhuke vele yenzakalayo. Kuyokufana nje.
Unkosazana Annelies Dambe sokuwavota. Njalo ukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Ukurejista ukuvota angayikhona kodwa bebethe kuyaqalisa namuhla esigabeni sakithi ngapha. But last time ukuvota ngangirejistile okusho ukuthi maybe senzihambe kuyacheck igama lami ukuthi ngabe likhona yini. Awungenza ukuthi ngivote ukuthi ukuvota vele ngiyazwisisa ukuthi kulilungelo lami njalo kulilungelo lami lokuthi ngikhethe inkokheli yokuthi ingokheli elizweni lakithi.
Umnumzana Nhlanhla Ncube kule minyaka engamathumi amabili lanye 24 njalo uyintandane kale zincwadi zokuzalwa.
Hayi, iproblem yesithupha noma ukuthi anila abazali so ukuthi lokhu zenisithupha nizame azame ukuthi ngishekhe emahofisini ba bathi akwenza ukuthi kufuze lokhu zeni nangikwazi ukuthi ngenze njani. Hayi, ngizokuhlwa impilo engihlalele akulaluthengi.
Umphathi Tambo obona ngesabelo semathele North njalo elilunga lephalamende elimele umguza lapho lesiqindi sentaba zinduna uthi abantu kabahambe bayibhalisa ukuvota.
Baya sebekwanisa ukuthi bengarejista ukuvota labo abalezithupha. Labadala abanye ababengarejistanga isikhathi sonke sikhathi esuhulumende userola out uhlelo lokuthi kurejista ukuvota ukuze abantu ngo-2023 be-exercise ilungelo labo ngokuthi bevote.
Uyaphambili umnumzana Moyo esithi abantu bazaphiwa esinye isikhathi sokuthatha izithupha nokubhalisa uvota kuze kuyefika ukhetho luka-2023.
Kuzaba lama mobile registration okabe kuthathwa khona abangala ama birth certificate bethatha ama birth certificate abangala zithupha bethatha izithupha bese be register ukuvota khonapho ngoba uhlelo lolo loku register ukuvota i ongoing up to 2023. So siyakhuthaza ukuthi umntwana xa sekwenziwe konke lokho sehambe wa register wathatha isithupha sakhe kufuze ehle register ukuvota lapho yabuthathele khona isithupha.
Labatha endaweni phose zonke zezimbabwe zikhala ngokuswela izithupha ukuthi libhalise ukuvota kuhlelo lezeki olwenzakalayo ngalesi sikhathi ezimbabwe yonke jikelele. Ngimelele Studio 7 Ntaba Zinduna, igama lami uyezwa Jesus Banda.
Ingcweti kwezempilakahle ziqongozela uzulu ukuba ahlabe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba selehlile inani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Mthabisi Bhebhe uthi kumele bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba abezempilakahle bebika ukuba kulabantu abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-696 abathaphe igciwane le-coronavirus elizweni kusukela mhlaka-8 Nhlolanja.
Abantu ababanjabele COVID-19 sebalutshwane. Labantu abafa nge-COVID-19 inani labo selililutshwane. Engakutsho njengodokotela yikuthi into esiqakathekile khathesi ukuthi umuntu wonke ebe-vaccinated, laba ababa-vaccinated kumele bethole ama-booster doses ngoba amazwe amaningi khathesi sebekhuluma ngendaba ze-vaccination status. Ngakho-ke sokumele abantu bebe-vaccinated bethole lama-booster doses. Ama restrictive measures, ama lockdown measures, abantu abaningi ama governments amaningi sebewakhiphile. Abantu sebekhuluma ngevaccination. Abantu kababe vaccinated.
UDokotela Ruth Labode olilunga ledale lePhalamende, njalo ongumgcini sihlalo wecommittee yezempila kahle, uthi ukwehla kwenani labathapha igciwane leCOVID-19 akutsho ukuthi abantu bayekele ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabempila kahle.
Mina into engayitsho ikuthena ama-numbers e-COVID sehlile, abantu abasezibhedlela sebebalutshwana, abafayo sebebalutshwana. Sesifikile isikhathi lesana sokuthena imizimba yethu isifikile kuyiminithi, kuyi-head immunity le eyayikhulunywa. Kodwa lokhu akutsho ukuthena asifanelanga sigqoke amamaski kumbe si-sanitize. Lokho kuqakathekile kakhulu lokuvaccinator le-booster. Kodwa iqiniso lokho sokuqakatheke ebantwini abalabochukela labo BP. Otherwise nje umuntu kazana sesifanele sifunde ukuthi COVID yiflu, sizaphila layo.
Abantu abahlala kobulawayo bathi kusobala ukuba igciwane le-COVID-19 kalisoze liphele eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Unkosikazi Gertrude Moyo uthi sokumele abantu bephile legciwane leli.
Uqondile ukuthi owathe sivuma ukuthi i-COVID-19 isizahlala ikhona phakathi kwethu, so ngibona ngani okwama-lockdowns kungasibisela kakhulu emuva. Ngibona ngani futhi kulezi nsuku umkhuhlane umemetheka kancane, kungayisikho ukuthi maybe sesilandela o-social distancing ngoba vele kuze ukhulokhe seminyana. Kodwa maybe mhlawumbe ukuthi umkhuhlane awusela mandla kusenziwa ukuthi lathi sesi-vaccinated, angilaqiniso khona lapho. Kodwa sizabona-ke ngesikhathi somqando ukuthi khona igciwane leli lizabe limemethe kanjani. Kodwa kwakathesayo umkhuhlane we-COVID-19 usidedele kulezi nsuku.
Unkosikazi Nokuthula Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina esitshona emgwaqweni ngiyananzelela ukuthi abaningi abantu abasalandeli iziqondiso zabezempilakahle ngoba bethi amanani ayehlile. Mina ngibona kuliphutha lelo, okuningi okwatshintsha esifisa kubuyele njengakudala akukabuyeli. Kodwa abantu singaqhubeka ngalolu hlobo, akulanto ezalunga. Njalo abahlabenini ivaccine ngobuningi ukuthi lathi sivikeleke.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Lwazi Ncube.
Ukuthi abantu behambe emsebenzini full time kuyinto eright kakhulu ngoba i-economy ngeke ime ngenxa ye-COVID.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose ichumi i-8 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngolwesibili ngeviki ephelileyo. Umkhuhlane lo ubulele abantu abaningi, kusanda kuqhamuka umkhakha we-Omicron COVID-19 ekupheleni komnyaka ka-2021. Ngimele Studio 7 yoBulawayo, ngobathabile Masuku.
Wezemaphandleni namhla sisesigabeni sesilobela okulabantu abadabuka kuleyo ndawo abafika ikhulu 100 asebexotshwe umsebenzi eJena Mines edlelana leKumimba Mining House. Wabona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kwenkampani leyo unkosikazi Single Dewa walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kodwa u-Alderman Makawe Moyo ohlala ku-Ward 20 uthi kuyamangalisa okwenzakalayo.
Ya, kulabantu abangafika i-100 kanye kade besebenza e-Jena Mines lapha ngaphansi kwe-umbrella kuthiwa Kubimba Mining House, abavela ku-Ward 20 lapha esilobela abaxotshwe umsebenzi bengabalapha esigabeni. Kanti kulabantu bokuza abavela endaweni enjengemaswingo, Gudu, Mrewa, abasele ngabela indawo zokuhlala, abanye ba rent indawo zokuhlala ecrossini besiya emsebenzini eJena Mines. Kanti izabenza lapha ekhaya abasuka emakhaya besiya semenza eJena Mines bamisi umsebenzi, abafana bangafika 100 kanye bonke bachisa umsebenzi ukuthi abasela imali ukuthi babaholise emsebenzini lo. Okusimangalisa ukuthi kulabantu abavele esishoneni abahlala khona apha e-crossroad kwenye indawo elotshe kuthiwa kuwogwandu ababhadalela irenti iJena Mines. Kodwa siyamangala baxotshwanga kulo msebenzi bakhona. Izizamenza lapha kwadi 20 zikho sebexotshwa umsebenzi, kanti basuke emzini yaboyise labonina basuke emzini yabo beseyeJena Mines. So kuyasimangalisa lokhu ukuthi kanti vele lapha eJena Mines kwenzakalani. Kanti ungahamba kuleyo ndawo kuthiwa iJena Mines asemagodigodi asebawagebhile, kulelinye igodenye abaligebhile elingenisa amanzi phansi khonale. So kuyingozi ukuthi abantu sebengafa baphele bonke eJena Mines laphana. Njalo kusuka kusimangalise ukuthi khonapho bathi sebexotshiwe sokuqhatshwe abanye abantu, namhla sokuqhatshwe abantu abangafika 8 ababuyela emsebenzini. Kanti laba abaxotshiweyo bebexotshwa ukuthi akusela mali, bebexotshele izizathu esingazaziyo.
Kuyini eselikwenzile ngodaba lolu Moyo?
Sikhulumile lo baba MT wesigaba uManu Kimpofu ukuthi kangenele kumba ayebuza uminister khona lephezulu ukuthi kathi inkampani ukuthiwa iKubimba Mining House le kambe ngabe ijongeni lapha esigabeni sesilobela ngaphansi kwababa uHedman Simane sekuxotshwa abantu kangaka. Esesithabile ukuthi umsebenzi sebewuzuzile, akusokuze ehliswa indaba zokugamulana ngamabhemba, indaba zokutshontsha kwezifuyo, yona nje yonke into engekho right edi
isimiswe ukuthi abantu abaningi ngathi sebeqhatshiwe. Sesisesaba ukuthi lezi zinto sezizavuka ngoba abantwana baselamsebenzi sebatshona bebhode esigabeni bengelamsebenzi wokwenza.
Lo ngu-Alderman Maqawe Moyo ohlala ku-Ward 20 ubexoxa le-Studio 7 esesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Kais Saied wakweleTunisia usevalise uhlangothi olubona ngokuqhathwa nokusebenza kwabehluleli bomthethwandaba. I-Reuters News Agency zika ukuba ukwenza kwakhe lokhu kuqhotozwe ngabantu abaningi kulelo lizwe asebetshengisela emigwaqweni. Sekuvalwe le mithethwandaba kulelo lizwe. UMongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ilizwe lakhe lizajezisa kabuhlungu ele Russia lingahlasela ele Ukraine. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule umbiko lo izolo ekhulumisana nomkhokheli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. UBiden uthi ele Russia linakho ukuhlasela ele Ukraine kukhathana esilandelayo. Kwesikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema akesizwe ixoxa lo ezathi sasibanda ngombhuqazwe wegugurawundi.
Yes, vele nhlanje sathola ke induna yabantu ke uChief Mathema enqameni ngapha ke endaweni zabogwanda. Sikhuluma ngendaba ke le egugurawundi ukuthi kuzenziwa lokho kuthiwa compensation kumbukuzani kwabantu. Awuchaze lapha ke sibona ke indaba le engakuphathi kahle wena Chief.
Into egathazayo babusibandayo ukuthi imali lana iphumile kuphume enyuziphepheni ungakayifika kwabantu akuthiwa bazakwenziwa lowo msebenzi. Okwesibili ukuthi imali le ithe iphuma ayisaswanga ukuthi iyimali engakanani. Okungangokuthi kuzasiya kusixabanisela abantu ngoba thina ithi sikhangela abantu. Abantu njalo vele kulezi nsuku bathi wonke umuntu njengezinduna kulokunengesikudlayo kuhulumeni bazathi hayi futhi thina imali le sesiyidlile. Hayi imali le kayibuye ile figa yokuthi imalini. Njalo abantu kufanele baphiwe i-information eneleyo ngayo leyo mali. Ungaqale newspaper nawuqale ebantwini kumbe uqale ebantwini abazakwenza umsebenzi.
Lina ngesela ke lalandwa nohulumende ekhuluma lapho.
Azake simlande kodwa sijala ukukhuluma ngakho sixoxa hayi upresident simtshela ukuthi into le sifisa ukuthi ibanjwe njani ngoba thini kakhulu njengabantu esihlala labantu sifisa ukuthi kulalelwe izifiso zabantu kube yizo ezizaqhuba umsebenzi lo phambili. Kungabi yithi okuthiwa sina sizawuphatha umsebenzi sichiye abantu abayibo ababa-affected ngoba into elatshwayo phakathi kwento le ngabantu akwelatshwa izinduna kwelatshwa abantu. So into le kufanele ibe sebantwini kakhulu njalo abantu yibo kufanele babuye nokuthi ukuze kuthiwe sebelatshiwe kuyabe kuhambe njani.
Kanti sizwa kuthiwe ke indaba lezemali iphethwe ke i-department ngathi isigodlo sikamongameli e-ofisini yakhe. Lezi nduna ezakhethwa ukuthi zisebenzela iziphi lezi?
Kula nduna eyakhethwayo engikhangelela ukuthi zonke induna ubona bathi besitsho bathi induna le nduna izakuya khuluma labantu bayo. Kodwa kulenye into engifuna ukuthi futhi khonapho ngizavalekele ngombuzo wakho kancane ngoba kangilakho okugcweleyo ngawo. Bathi into lezabanjwa kuzaba induna ngenduna ngendawo yayo. Into enye ebenzisa ukuthi kunanzelelwe kakhulu kufanele kunanzelelwe ukuthi into esikhuluma ngayo yimfa. Imfa kayilabhawundana njalo abantu sebamuva. Abanye uyathola ukuthi omunye umuntu uyabe endele komako uyabe komathema esuka kwesiphoso omunye angabe esuka kufuyane esendele komathema but uyabe ngumuntu kafuyane. So akula ngenye indlela esithi sizasebenza induna imiyodwa
lapha induna lapha ngathi ubona nombono wakho ukuthi ngayo induna yizo ezikhokhela lolu hlelo zikwazi ukuthi abantu laba sifela bayangabi kulotho kuphathwe ngabavela phezulu.
Ngibona ngani ngengaveza phambilini ukuthi yimi engaqalisa ukuraise i-point leyo ukuthi izinduna zibe ngxenye yohlelo ukubamba umbhuqazo. Ngangingakhangelelanga lokho ngoba nawe usengibone ngani kuyabalekelwa i-constitution. I-constitution iclear states kule National Peace and Reconciliation Commission eyiyo ebambe umsebenzi lo okufanele ukuthi izinduna ngabe zihamba le-National Peace and Reconciliation Commission zisiye ebantwini zisiyanika abantu bazo iconfidence ngoba into yekuground level ibingakhulunywa ayikhulumeki lakati sabantu lokho bese sawo ngoba ngunanzelela ezindaweni esengike ngasihamba ngingahamba eBhalago ngingahamba eMkhonyeni abantu lokho bekhala nxa we kukhulunywa ngodaba lolu bayakhala inyembe zibili yathi kungena isidumbu ekhaya
abantu labo uze bathotshwe ke inhliziyo esithi kwenzela bokhanseli laba kumele kwenziweni
akufanelanga ukuthi kubuye le program from government in fact kufanele ukuthi program ibe people centered people are the people abantu yibo kufanele babuye lokutsho ukuthi thina sifisa ukuthi into le ihambe njani ngoba kulezinye izinto ezaphumayo ku template ezasizitshelwa ozidaliswa ngabo-certificate lamadeth kuthiwe ezinye izinto ezimqoka ezizo ezifunwa ngabantu engikhangelela ukuthi abantu bayafisa i-national apology bayafisa i-acknowledgement ngezinye zesome of the things abafisa ukuthi ngabe ziyakhulunywa kodwa kuleyana i-template eyabuyayo esayiphiwayo kuqaliswa ngama-certificate angiboni ukuthi ukufa kuqala kuma-certificate ngoba lapha sikhuluma ngemfa thanda ukuthi abantu bakunanzele konke ukuthi sabe sikhuluma ikakhulu siyabe sikhuluma ngemfa nxa ukhuluma ngemfa imfa ile ndlela yayo ebanjwa ngayo kakhulu ngapha kanti esintwini awo awuphonga ukujikijela nje nxa ukhuluma ngemfa kufanele ubone ukuthi lo yayibika uhambe ehlelekile afika amemeze phandle uyafika ahlala kwejisisa abantu abesengakhulukhuluma ukuthi hayi lapha bakithi sibona singena lapha sesonakelwe ngumonakalo ubani ojika sekho then abantu basebeqalisa ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lokhu kuzakudabula bembeke emasekweni akho umuntu azeni kuyakhulu lapha ngani kuphonga ujikijelwa nje ungani ngakula ndaba lokuthi kwenzakalani ebantwini kodwa amanxeba la abuhlungu ebantwini
siyabonga kakhulu ezathisa sibanda sehlulekile ke ukuxhuma iziphathamandla zikahulumende ukuba sixoxe ngodaba lolu siyabonga kakhulu ezathisa sibanda ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo
Senana masiva
wesenzi wemandla
ngela baba mkhulu
masiva
belobola
Sina sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontunga melinkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo zihlobo ezithandekayo ngalolu suku lwanamhlanje ngilibingelela lonke kundawana ezithiyeneyo lapha elilalela khona umsakazo lo weStudio 7 namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko sesithathu sisuke evesini esithathu sisiya evesini yesithupha kufundeka kanje weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani izindlela zenkosi nenze imikhondo yayo iqonde izigodi zonke ziya kugqitshwa zonke izintaba namagquma kuya kwehliswa kuqonde izinsonga nsonga nemigoxo igoxe ibe izindlela ezilelezekile Verse 6 inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu lo okukhulunywa ngaye lapha nguJohane umbhaphathizi echumayela esehlane egangeni ecebisa abantu ukuthi njengoba kuzaba lempilo entsha ezalethwa ikuza kwaJesu Kristu kumele abantu babe njani sithena kulezi zifundo kumbe intshumayelo zethu ezidluleyo abantu kabazame ukungena kulo umnyaka bengenafici bangene ke bengabantu abamsulwa bengena ke bengumuntu njengomuntu ezimeledwa imindeni umphakathi kanye lesizwe sonke abantu bazame ubungcono babo yikho ke lokuthiwa uJohane lapha nxa echumayela esenhlane uthatha ke encwadini kaIsaya umprofethi lapha esizwa khona uverse 4 esithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayiqonde athi ku 5 izigodi zonke ziya kugqitshwa ngenye indlela uthi ke uJohane nxa ekhuluma lapha kulaba ababemlaleli njengoba la ulaleli uze izinto zilunge lungisa indlela yenkosi ngendlela kumele umuntu alungise ngaphakathi kwakhe ngoba indlela yenkosi itholakala ngaphakathi komuntu indlela yenkosi asoze uyifice ibhaliwe njengale imigwaqo esibona ibhaliwe emabhakaneni ufice ubhalwe First Avenue ufice ubhalwe bani bani indlela yenkosi ingaphakathi komuntu ngoba na umoya yiwo okhokhela umuntu uze ahambe indlela ebonakalayo bakhona abavele bengafuni izinto ezinhle indlela abazikhethela yona izona lezi indlela ezicina zifaka imindeni yabo kanye labo uqobo lwabo enkingeni ngobana kabalungisi indlela yenkosi ngenye indlela kumele umuntu azikhangele ngaphakathi yiyo ke into ethiwo nguJohane umbhaphathizi uthi konke amagodi nxa ekhona kagqitshwe izintaba zokuziphakamisa umuntu azenze ngcono kulabanye kuyakwehliswa izigodi zonke lezindlela ezimazombezombe zizaqonda nta nxa abantu belungisa indlela yenkosi basi khulekeni babathuxo inxele ngalesi sikhathi siyazeletha kuwe sicela ukubana njengoba lokhu sawuqala umnyaka usifundise ukubana senze indlela yakho eyimphefumulo yethu iqonde ebusweni bakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
Siyabonga kakhulu Jahelidala Ntungameli Nkomo. Uhlelo lwabatsha sixoxa labatsha ngokubhalisela ukuvota ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. UMavis Gama uzethulela lolu daba.
Omunye wabatsha ongasoze abhalisele ukuvota nguJabulani Mdlongwa ohlala koBulawayo.
Mina njenge-youth into engenze ngangavoti is because of anginasithupha. And the other reasons wami ukuthi ngingabi nesithupha is because of i-corona. Ngokuthi ngihambe komsithili sometimes ngithola ukuthatha abantu abalutshwane lo mali nami ngingazama ukuthi maybe ngivukele swele futhi uzothola nabo ukuthatha abantu abalutshwane so yi-disturbance yami ukuthi ngingavoti futhi into engenza futhi ngaswela isithupha ukuthi kusuke kuthatha abantu abalutshwane i-corona ingidisturbe kakhulu ukuthi nami ngithole isithupha into engenza ngingatholi isithupha because of i-corona
Ulungile Maseko ohlala emahajula koBulawayo ukusimo esifanayo
mina yehlulekile ukuyavota ngilasithupha ngahamba komsitheli siyathatha isithupha bathi kumele mbiye lomuntu omdala ezonzayinela ngapha mina le 29 years angikabi lesithupha
omunye wabo ngusenzeni mlotshwa ohlala emakhangela zithupha
nami ngithi ngifake lami isikhalazo lombono endawo ngiyiyouth sibili le 29 years kodwa ukuvota ngesifiso sokuvota siwavotele sibili ama-MPs ethu kodwa inkinga esiba layo singaze sithi siyabavotela abasincedisi ngalutho abasincedisi kukonke sayezifisa ukuthi besincedise khona kodwa hhayi akulahlupho sizavota
usenzeni ugcizelele esithi kulabanye njalo abangazi lutho ngokuvota unomsa chabalala ohlala ekambuzuma eHarare ngomunye wabo
mina njenge-youth angenelisanga ukuthi ngiyevota ngiyerejista ukuthi ngivote just because angikwazi ukuthi kuvota njani asifundiswanga ngokuvota but ngilelungelo lokuthi ngiyevota
kodwa ubheka impilo Dube ohlala ebudiliro eHarare uthi yena akasiboni isizathu sokuvota
mina njengenje ngilesifiso sokuyavota kodwa angilalwazi lalapho okumele ngiyevotela khona njalo abezeki abasincedisa ngokumele sikwenze lokhu kuzenza ngingenelisi ukuyavota
kasenelisanga ukukhuluma lezeki ngodaba lolu abatsha yibo abaningi kwele Zimbabwe abathenjwe ngabezombusazwe ngesikhathi sokuvota ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
singakagqibi ezalamhlanje wothi sibone ebezikhokhela Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ikhuthaza ababalisi bonke ukuba bebuyele emsebenzini. kodwa inye inhlanganiso yababalisi ithi kababuyeli emsebenzini. Abatsha bathi babala zithupha zokubhalisela ukuvota. Inkampani yezemigodi igumula emsebenzini abantu abadabuka esilobela. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olibalisayo nafethu.